siqale ngokuzitshayela ihlombe khonapha emsakazweni we-Studio 7 ngokufikisa iminyaka elitshumi lambili sizelwe kumbe sisungulweyo esingathi yi-happy birthday. Litshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 27 ngozibandlela 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Wanamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokubona kwami kumele kube ne esingathi i-death audit. Bengakathathi izimali ukuthi sibe wazile ukuthi izimali zisebenzeni, senze ngendlela enjani njalo. Ezinye zangifuna ukuziza kubuyisela kanjani.
Ingcwethi ezicobungula izenotho zisola inyathelo likahulumente lokuthatha isikweleti sebhanga lelizwe le-Reserve Bank esifika phose 596 million ukuthi sibe ngumlando wakhe.
Ngoba uzanazele ukuthi zikhona ezinye izikolo ezemathekelelweni ezakugcina vele sezivala lamaklasi ka-ayosayensi ngenxa yokusilela kwemishile, ngenxa yokusilela kwempaka, ngenxa yokusilela kwemithi.
Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe namhla ikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise izikolo ezingaphumelelanga kuzifundo ze-A-level nyakenye.
Le-China lilobelane isivumelano lamazwe awenhlanganiso omanyano wamazwe abensundu o-African Union lamhlanje esohlelo olubabazwa ukuthi luzamangalisa umhlaba ngoba luzaletha intuthuko kuleli zwekazi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi uhulumende useqalisile ukulungiselela ukuthatha isikwelede sebhanga lelizwe le-Reserve Bank esefika phose kumadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha i-$596 million ukuthi sibe ngumlando wakhe. Uthi lokhu kungenzakala ilizwe liza kuba lenani lesikwelede esedlula amadola ngamabhiliyoni ayisikhombisa ngaphandle kwelizwe kanye lebhiliyoni elilodwa elizweni. Umnumzana Chinamasa ubefunda kwesibili ugwalo lomthetho we-Reserve Bank Debt Assumption Bill lamuhla edalele ephalamende ebelivulwa okwakuqala okwabonalo umnyaka. Wengezelele wathi ugatsha lwakhe lwe-Treasury soluqalisile ukuhlolisisa lesi sikwelede njalo uhulumende ukhangelele ukusibhadala ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela inhlelo zakhe ze-Treasury Bills. Kodwa ingcwethi ezicobungula umnotho welizwe zithi lokhu akusonyathelo elihle. Asizwe nimbono yinye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Mhlabe thathi sikweziyana befunda ama-quasi-fiscal projects. Sisakhumbula ukuthi kubuye izinto ezinjengebhakhosi namanye ama-programs abuye lo babaugidwe ngono esikhathini sakhe engu-Reserve Bank kasina. So uhulumende uzama ukuthi afinyelele lawo ma-programs awafake phansi kwekhapethi ngokuthatha isikweleti lezi. Zizakhulwa njalo ukuthi kula mankampani amaningi athathelwe izimali zabo nama-bank athathelwe izimali zabo nge-Reserve Bank. Isithi yena ibivalekela ama-sanctions.
Engekela ukusithatha isikweleti uhulumende kuzayenzakalani ngaso?
I-Reserve Bank ngokwayo kumele i-raise ezingathi ngama-bonds kumbe enye indlela eyokuthi babuyisele lezi mali. Kodwa ngibona njengani uhulumende uzasithatha lesi sikwelede ngoba into eziningi ebezenziwa i-Reserve Bank bebenikwa ama-instructions ngohulumende ukuthi thathanini izimali ezinje, sinikele izimali ezinje. So ngibona njengani uhulumende uzasithatha sibili izimali leziyana isikwelede lesi asenze ngesakhe abantu ababhadala ama-tax la eZimbabwe ama-taxpayers bahle buyisele lezi zimali. Kodwa ngokubona kwami kumele kube ne esingathi i-death audit bengakathathi izimali lezi ukuthi sibe wazisibile ukuthi izimali zisebenzeni, senze ngendlela enjani njalo. Ezinye zangifuna ukuziza kubuyisela kanjani.
Kuyini okungabe kungcono ukuthi uhulumende akwenze okungayisikho kuthatha lesi sikwelete?
Khathesi angiboni ukuthi uzaba nelinye icebo uhulumende. Ama MP amaningi akhona lapha ngaweza nokhiya bazavotela ukuthi isikweletu lesi sibe ngesikahulumende. Kodwa futhi ukuthi abantu ababhadala imithelo bazabhadala imithelo eninganyana sikhona ukwedlula ababeyibhadala ngoba amakampani lama-university lama-banks athethelwe izimali zawo baye bezifuna. Uhulumende uthi engakhahlile isikweletu uzakwanisa ukuthi abanike ama-bonds lezinye into ezinjengalezo ukuthi babuyisele izimali zangikhona kodwa azi ukuthi uzazela ngikomoni ngoba isikweletu sangikhona sinkulu kakhulu.
Lo mnumzana Masimba Kuchera incwethi yecubungula izomnotho welizwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Umhlangano wezisebenzi zikahulumende obumele wenziwe namhla okuhlaziya udaba lokuthi izisebenzi lezi zingene naye ezitaladeni zitshengisela phezu kodaba lweholo kawusabanga khona. Lo mhlangano wabizwa kumaviki amabili edluleyo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe zona ezithi zifuna lo oleholo eliphansi athole imali edlula kancane amakhulu amahlanu. Okwamanje isisebenzi sikahulumende sihola imali ephansi sithola amadola angamakhulu amathathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi izimta umnumzana Sifiso Ndlovu yena othi okungabe kwehlule emhlanganweni lo yikuthi kukhanya kungela kuvumelana kudaba lokutshengisela lolu.
Amanye amayunyeni ebengekho kulomhlangano ukuze sihlanganise imibono ebesasithe sifuna ukuyihlanganisa thole ukuba siyatholana na kumbe siyavumelana ngodaba lolu lwamphoselwe ngabanye ukuthi ngabe kuba khona ukubhiyoza isiteleka phela kodwa-ke akusabanga khona lo mhlangano.
Sesike sezwa imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwe-strike lolu. Kungaba yiso na isizathu esibangele ukubana umhlangano ungaphumeleli?
Ningafanisela lami ngitsho njalo kodwa nxa umuntu bengekho engashongo yena ngaphambilini ukuthi kuyini okubambileyo ngeke ngitsho ngokumqotho kodwa ngingafanisela ngithi yikho okunye okungadondisa abantu ukuthi babe madolo nzima ngoba belanda into abavele bengayikholwa.
Imbono ehlulwayo kuyini? Kuyini okubangela ukuthi kube le mbono ehlukene?
Ukuthi imbono ibangela kuyini ukuthi iningi liyakhombisa ukuthi mhlawumbe zona izizathu ezenza ukuthi abantu bazizwe belomfutho kuya kusiteleka ungathi zilula. Kanti-ke njalo kasizo zizathu ezingabe zitshengisa ukuthi sezike zaxukwaxukwa kwaze kwafika lapho kuthini abantu sebesithi hhayi sesidinga ukuthi-ke kukhale izibhakela. Ngaleyo ndlela-ke abanye bathi kathi sisajaha ukukhwatsha intonga sithuze singazange sihlale phansi sixoxe ngokuqala kuhamba kuthini. Yikodwa kusenza ngathi abantu bayehlukana. Kathi nesikhathi sakhona sokuthi kusetshenziswe ukuthi kubhiyozwa ngalesi sikhathi nje kuhloswe ukuthi kuvezeni. Ngoba phela isikhathi sokubhiyozwa ngalesi sikhathi ukuthi uyawufisa ukuthi lalo ombhiyozelayo aguqe ngedolo abuye etafuleni likhulume njalo. Alikhona ngathesi kungayo isikhathi sakhona yini leso.
Manje umhlangano nalo usuzenziwa nini njalo?
Okwamanje ngake ngitsho sesibekele ukuthi uchairman le komiti yakhe bahlangane babuye basitshele basiqoqe njalo basho ukuthi hhayi singahlangana ngaleli langa. Kodwa okwamanje awu singaphosa ukuthi nje kayikho le nkukhu sesingawachitha amanzi.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi izimta obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe namhla ikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise izikolo ezingaphumelelanga kuzifundo ze-A-level nyakenye ngokuzithengela ingwalo ezidingakalayo kanye lokulungisisa inhlala kahle yababalisi. Inhlanganiso le yethu le inkuthazo le kulandela uluhlu lwezikolo eziphumeleleyo nyakenye olwethulwe izimseki izolo. Phakathi kwezikolo ezilitshumi ezihamba phambili akula lesi sodwa esisemathebeleland. Isikolo seSt Faith eManicaland yiso esihlezi kunumber 1, silandelwa iNyanga High School laso esisesigabeni sinye. Kunumber 3 kule St Anthony High esisemaSwingo. Phakathi koluhlu lwesikolo ezilikhulu ezihamba phambili, isigaba seMathebeleland South silezine ezibalisa iTongwe High leZezani High eBaitbridge, iManama eGwanda leMpandeni eplumtree. Ezikhokelayo eMathebeleland South kuphela zigoqela iMtshabezi iThekwane lePhakamani. EMathebeleland North kule Tshabanda eBhinga eMpophoma koBulawayo kanye leNkulumane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umnumzana Justin Majale, yena ofundisa eJoshua Mqabu Konkomo College.
Ya, okokuqala yikuthi kumele sikhangele ukuthi ukupasa kwabantwana ayithi umpumelo ekumele sikhangele ekuqineni, kodwa yindlela okuqhutshwa ngayo izifundo esingathi yiprocess ukuthi nalaba abafundi sibafundisa ukuthi bapase, bakuthola yini konke lokho kumele bakuthole ukwenzela ukuthi bapase, hatshi ukuthi ekugcineni sokuthi abaphumelelanga. Okungangokuthi balawo amabhuku, balawo ababalisi abafaneleyo, balayo imitshina ngawe labantu abaya ezisayensi, balayo imitshina lezindlu zokufundela eziqondileyo okuzayenza ukuthi baphumelele ekugcineni. Nxa kungekho lokho kuzaba nzima, ikakhulu kulo mhlubulo eMandebeleni ukuthi bayenze kuhle njengabanye kwezinye indawo, ngoba uzakhela ukuthi umuntu abathiabaphumelele kakhulekile yizo zonke izinto ezenza ukuthi babhase, ngabe sezama-sayensi zamalebhu, abe lemithi, abe lemitshina, abe lamakhompyutha, kube lamabhuku, kube lababalisi, zonke izinto ezisekela ukufunda zibe khona. Yikho ekugcineni esingathi mhlawumbe baphumelele, hathi abaphumelelanga. Kodwa endikubonayo yikuthi okunengisasilela ikakhulu kule mhlubulo ebandekeleni.
Zona izifundo zesayensi khona ngapho eMathebeleland ungathi ziqhutshwa ngemfanelo yini? Akhona amalebhu bayafunda ngendlela abafundi?
Akuqhutshwa ngemfanelo, ngoba uzanazele ukuthi zikhona ezinye izikolo ezeMathebeleland ezagcina vele sezivala lama klasi ayesayensi ngenxa yokusilela kwemtshile, ngenxa yokusilela kwempaka, ngenxa yokusilela kwemithi. Ongawo ukuthi la nxa sebefunda abanakho lokwana kubaxhasayo kakhulu ukuthi bayenze kuhle ezifundeni. La nxa singaba namayunivesithi afana labonasi esithi akhangelele zenezi ezesayensi lezemitshina, kodwa kusuka kubuya abanye abasuka phandle ngenxa yokuthi zenezi izikole ezikhona lapha azingezi ziprojuse bona lapha abantwana efuna ukuthi bangene endaweni ezinjengabonasi. So kuyadingakala kakhulu ukuthi izikole lezi ziphathise, zisekele, zibe lakho konke ukwenzisa abantu bethu bangafunda kuhle bafane nje nabanye, kodwa kusaswelakala sisemuva kakhulu.
Umnumzana Justin Majale ufundisa ekolishini leJoshua Mqabu Konkomo eGwanda.
Inkulungwane zezifundi bezisemhlanganweni yamakolishi angaphandle kwelizwe ngenjongo yokuthola indawo yokuqhubeka ngemfundo yaphezulu ngesikhathi amakolishi anje evukisa imisebenzi yawo kwele Zimbabwe embukisweni wezemfundo we-Education Expo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane zabasakhulayo zingene umbukiso wezemfundo owe-International Education Expo owenzelwe eHarare izolo, uhlanganisela amakolishi lamayunivesithi edlula alitshumi avela kundawana ezitshiyeneyo zomhlaba ezigoqela iEurope, Canada, South Africa le-Australia phakathi kwamanye. Umnumzana Lebo Mzwimbi omela ikolishi leMonash University yakwele South Africa uthi lokhu kutholisa izifundi zakuleli ithuba lokuzwisisa ngamathuba atholakala kumakolishi afana lelakhe elikhanya lithakazelelwa izifundi eziningi zeZimbabwe. Umnumzana Trust Nubu oqhuba izifundo zaphezulu leyunivesithi yeZimbabwe uthi lokhu kukhanya kuyikudinga amathuba angcono izizalwane zeZimbabwe.
elizweni laba almost i province yonke ngaphandle kwa Matabeleland South ile university kodwa so asingeke sithi kona kona ngama kule shortage kungama kule kuselela kwendawo zokuthi abafundi lezi ziyefunda khona kodwa inkinga yabake ukuthi engxe abantu nje sebethanda ukuyafunda ngaphandle njoba sibona lathi umnotho welizwe kanye ngani vele lokuyehla so umuntu engxe yabecawa ukuthi mangiyafunda ngaphandle kwelizwe engabe elalo ithuba lokuthi ethule umsebenzi
kulandela impumelo yemihloliso ye A level kuleli izifundi ziyaphithizela zidinga indawo zokuqhubela izifundo zazo zaphezulu njalo kulokuqonga kwenani lenhlanganiso zama university amazweni akhuthaza izifundo ukuba ziyofunda ke kiwo okugoqela wona umbukiso o Education Expo. Umbukiso yezemfundo yakwele Melika yaphezulu yakwele Melika yenziwa minyaka yonke ngama ofisi akwele Melika eZimbabwe kunye lamashowa amakolichi avela emazweni angesempumalanga ogoqela iRussia, China lamanye okukhanya lakho sokuqonga. Unobu uthi noma kuyinto edulayo ukuyafunda ngaphandle kwelizwe abanengi sebebona lilithuba elingabaphathisa ukuba bethole imisebenzi kangcono emazweni lawo kanye lokuzothuthukisa ilizwe lapho sebephenduka ekhaya.
Umuntu uyabe sinanzela ukuthi uma engafunda lapha eZimbabwe la uzaba lakho yena ukuthi ethole umsebenzi eqedile ukufunda ekhangela ukuthi ayingxeka sozithola umsebenzi so amathuba ke ukuthi uma engafunda phandle kwelizwe engazama ukulungisa amaphepha akhe khonale ungakwazi ukuthola umsebenzi phandle kwelizwe so umuntu uyabe sinanzela ukuthi ayebo ungaba kudula okwamanje ukuthi eqedile izifundo zakhe kodwa eseqedile izifundo zakhe ungakwazi ukuthola umsebenzi njengoba lapha sibona ukuthi abanengi abaqedile izifundo zangona emakolleji nama universities lapha bancane sebethengisa i-airtime ministry.
Umnumzana Mzimbi uthi imibuzo eminingi abayitholayo kulabo abadinga indawo ngemayelana losizo lwemali lwama scholarships ethi ikolichi lakhe liyaphathisa lalo kulolu daba linikeza usizo lwemali ikakhulu kuzifundi eziyabe ziphumelele kakuhle ethi ngoba kusiba nzima ukuba bencitshe uncedo olunje kuzifundi ezilama points alichumi kumbe ukwedlula leziyabe ziphume labo A kuphela kuzifundo zazo. Omunye wabaxoxa lumhlangano unkosikazi Judith Ward uthi ishowa yakhe izadlulela kwamanye amadolobha agoqela igweru lakobulawayo zimhlaka 31 wayona le inyanga. Uthi baphathisa izifundi ngokubahlanganisa lamakolichi anje kunye lokudinga amavisa lendawo zokuhlala lokubaxwayisa ngendaba yokukhetha izifundo kakuhle abekhangelela imisebenzi abazafuna ukuyenza kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe esihlala elokishini leSoweto kwele South Africa lapho osokuqhamuke khona odlakela olubhekiswe kwaba kwamanye amazwe zithi sezithuta eSoweto zisiyahlala edolobheni leJohannesburg ngoba zisabela impilo zazo. Kubika uBenedictine Nhlapo.
Izalwane zeZimbabwe esihlala elokishini leSoweto eJohannesburg esikhulumele Studio 7 zithi udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe oluqale ngokuthathwa ngodli kwempahla ezitolo zabakwamanye amazwe selubachiye bephethe amathumbu ngezandla. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mandla Ngwenya ohlala eSnake Park eSoweto uthi kasoke akhohlwa akubone kusenzakala ngesikhathi kuqala lodlakela ngomvulo weviki ephelileyo.
Tema ngifika mina ngithola amashopu amakula kubulawa imduli ini babulala konke betata izinto betata lamafriji la besiyawadayisa landlani bebexotsha ama-Ethiopia wonke kulelinye elidubula umuntu obentshontsha bayatshaya ke bayaxotsha ke khonapho ngenxa yalokho.
Omunye njalo weZimbabwe ohlala eSoweto unkosazana noMazulu Moyo uthi okubethusa kakhulu ukuthi izakhamizi zeSoweto sezikubeke kwacaca ukuthi abakwamanye amazwe baphume baphele kuleli lokuthi.
Omunye wakhona wathi siqale ngamagula silandela ngani lonke abangaphandle amaZimbabwe siyalingenela one by one. Kunomibaba bamkhiphileyo imali yabo bamthathela o-TV yonke into i-property yakhe kusho khona ukuthi bafuna ukuyathengisa bazenzela imali. Ngokubona kwamaphoyisa awenza umsebenzi o-enough ngoba kube bawenza konke lokhu bekuze kufike kulesi stage.
Umnumzana Ngwenyalaye uthi sebevele baqala ukuxotsha lokutshaya abakwamanye amazwe abaloja ezindlini ezakhelwa abantu mahala nguhulumende.
Kudanga bese beqala ngabantu abangaphandle abalama-RDP lawo abasebe bachaya manje sebe yibaba baxotshala labo bebathathela izinto futhi mawa ngabuqatshisa abantu abangaphandle ama standard bebechaya labo futhi sokungenela wonke umuntu phela ngathi isimo silowo siba tense kakhulu into yakho lokhu ingena kakhulu yonke indawo
unkosazana moyo uthi nengi lezalwane zeZimbabwe kuleli lokuthi selihlele ukuthutha isimo singakafiki kwesika 2008 esachiya abakwamanye amazwe abangamajumi ayisithupha bebulewe.
Emhlanganweni bebengathi bafuna ukususa sonke abantu bangaphandle. Sesihlalele evalweni noma yinini sesaba ukuthi singabona sebesingenela. Abanye baplana ukuthutha, lami nginje mplana ukuthutha ngoba angiphephanga totally. Anytime sebangasingenela. Uthole ukuthi omakhelwane ngoba bayazi vele ukuthi sibuye eZimbabwe nathi bangasingenela ukuthutha okungcono owalesi sikhathi sisesibona ukuthi uhamba njani.
Nakwelinye icele umnumzana Ngwenya uthi eyakhe imitshaqana isibotshiwe. Ekuzelela ngelithi kwabo kagwala akulasililo.
Cabanga ngututa mantendi ngazi ngizayithola ngayo indawo etown vele. So angazi ke ukuthi ngizaphuma njani ngoba izimoto ezithwele izinto kahle kahle ziphuma nzima sezichaya ngamatshe lapha ngoba ngathi impahla babe sazi vele umuntu ophuma esowethu ukuthi yabe sewangangaphandle sebaleka yona izenophobia.
Kusenjalo omunye wamakhansela edolobheni leGoli umnumzana Sihlwele Mnyeke usexwayise abakwamanye amazwe ukuthi bangabona sekuqhamuka loludlakela babalekele enkambeni zamapolisa.
Sithi kanjalo abantu mababona okanye bene information yokuthi ubugebenga kungenzeka babaleke baye police station baye ukureporta khona nakweyiphina ipolice station eseduze bakureporta khona.
Kodwa ke iningi lithi ngemva kokuvela kwemifanekiso etshengisa amapolisa ephatheka ekuthatheni ngodli impahla ezitolo zabakwamanye amazwe abanye bebheke eceleni abakwamanye amazwe bethathelwa impahla zabo, kunzima ukwethemba ukuthi amapholisa azabavikela nxa sekuqhamuke udlakela. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ele China lilobelane isivumelwano lamazwe awenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu oye African Union lamhlanje esohlelo olubatshazwa ukuthi luzamangalisa umhlaba ngoba luzaletha intuthuko kuleli zwekazi. Abalobe amagama kulesi sivumelwano ngumgcini sihlalo we African Union Commission uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma lomnumzana Zhang Ming isiphathamandla esimela uhulumende wele China ezwekazi le Africa enguye njalo umsekeli kamphathintambo wezobudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe omhlaba. Ngaphansi kwalesi sivumelwano ele China lizaphathisa izwekazi le Africa ukwakha isiporo, ukwakha injanji yesitimela sikaloliwe esiza kwedlula emazweni angamachumi amahlanu lane alelizwekazi, izitishi zamabhasi, izitimela, indizamchina kanye lemigwaqo.
Udokotela Dlamini Zuma uthela nxa ubudlelwano beAfrika leChina bulembali ende lolu luhlelo lwakuqala olukhulu kangaka olokusebenzelana phakathi kwamacele omabili. Uthi lolu hlelo luzanceda athi ngokuthuthukisa imigwaqo kuphela kodwa langokutholisa abantu imisebenzi emazweni wonke eAfrika okugoqela eleZimbabwe. Izakhamizi kanye lengcwethi ekuhlaliseni kukaZulu zithi umthokazi udiniwe ngenkokheli ekhuluma nje ingalethi inguquko. Lokho kuphume ngemva kwemihlangano yakamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ngempelaviki othi kudingeka ukuba amandla anikwe izabelo amakhansila belelungelo lokusebenzisa imali ingalawulwazi inhlangothi zaphandle kanye lokuziphathela inhlelo zamanzi lamagesi ukuze idolobho lakwaBulawayo livuselelwe lamankampani avule njalo. Kubika uNothando Spanda.
Imihlangano kamsekeli kamongameli welizwe iphathiwe emahofisini ebandla lezanu PF eDavis Hall kobulawayo kanye lasemalokitshini ahlala abaningi iMagwegwe, iNkulumani leMpophoma. Umphoko ubethi uzobonga uBulawayo onguye wamkhetha kuCentral Committee njalo akhulumisane loZulu wonke ukuthi akazukwenelisa ukwenza umsebenzi wakhe nxa engatholanga usekelo lukaZulu. ukukhethwa kukaMphoko ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe kuze phakathi kokudonselana ebandleni lezanu PF. Kuthi uZulu laye esithi kamazi ukuthi uvele ungubani. Ekhuluma emhlanganweni le, uMphoko uphathaphathe indaba ezijiyeneyo ezigoqela ukuvalwa kwamafektali, ukusilela kwemisebenzi kanye lembali yakhe kwezombusazwe. Ekhuluma ngamafekithali yakoBulawayo asekhala ibhunga yezi njengonciwa lukaHa lona olungamilila mbuya. Uthi yena wazi ukuthi ikhansili kumele ibe lamandla phezu kwamadamu ayo, amandla kagetsi kanye lemali yomthelo wezimota, hathi lokho sokusenziwa. Ukuthi imali iqale ithathwe isiwe kunhlangothi ezijiyeneyo eziyizo ezikhangelelwe ukuthuthukisa idolobho. Uthi lolu dubo lwengeza zinkokheli ezivelwa kulomhlubulo welizwe ezingelathando labantu. Uqhubeke esithi kungabiwa kwamandla yikho kwenza amanzi asilele, amagetsi angahanjiswa ngendlela, kuthi le migwaqo ingalungiswa. Ingcwethi kwezokubuswa kwelizwe njalo eyisakhamuzi uDokotela Samukele Hadebe uthi udaba lokwabiwa kwamandla kuzabelo lukusisekelo sombuso, kodwa uhulumende ukhanya engajahanga ukugcwalisa izifiso zabantu zokuza amandla okubusa ezabelweni. Uthi sebekhangelele ukuthi inkokheli ezisekela lelinyathelo zikhulumisane lomongameli labanye abaphathi ntambo ukuthi indlela yentuthuko yiyo leyo kwaba amandla okuthatha izinqumo kuwomanisipala lakuzabelo ukuze kubekwe imithetho ezakhuthaza lokhu. Wengeze esithi kulokwesaba kuleli ukuthi kwaba amandla kuzaxega izabelo ilizwe liqunywaqunywe, kodwa kwakathesi ilizwe livele alibambananga ngoba ezinye izabelo zibona zikhangelelwa emanzini kulezinye.
Devolution njengendlela eyabifakwe ngayo ngokusemthethweni yona yiyo ekhuthaza ukubambana kwani kwesizwe, ngoba akula hlangothi lwesizwe oluzazibona ludlelezelwa kwezenotho lezokuphathelwa kwabantu. Ngakho yona siboni ngathi yiyo engaba yimpendulo yokwesabela kwalabo ababesithi singaguqula indlela esiphatha ngayo ilizwe selingahle liyibhidlile phakathi.
Umsekeli kamongameli uthi kuzabiza umhlangano lekhansili yakoBulawayo kanye labake baba ngomeya balabomabhalane bedolobho ukuze babonisane ukuthi idolobho lingathuthukisa njani. UVP Mphoko uphathe njalo udaba lwamahungahunga athi yena wayesebenzela inhlanganiso yeCentral Intelligence Organization ngesikhathi seGukurahundi esithi lokhu akusiqiniso. Uthi wangena kuhlangothi lolu ngomnyaka ka-1987 ngemva kokukhululwa kwakhe entolongweni ayevalelwe khona ngesikhathi lesi, ethi yena akalagazi lomuntu kwezakhe izandla.
Siyabonga noThando Sibanda, isikhathi kasisavumi, kodwa singakehlukani lingakhohlwa ukuthi liyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Lamhlanje sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele South Africa oluqondiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe.
Likhumbuleke ukuthumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Hayi, isikhathi kasisavumi zihlobo ezithandekayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.